ibandla likhokhelwa ngupresident esentshama CMDC Alliance likhululekile kakhulu ukusebenza lobani oyisizwana neseZimbabwe ozimiseleyo kade kahle ukuthi yena ngavumelani lokubulawa kwabantu, ngavumelani lokukhuquluzwa komnotho, ngavumelani lento ezimbi ezenzakala kulelizwe efana labogugura undi, ngavumelani lokuthontwa kwabantu besambazwa besenza njalo, njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu lidlule kuleso sibanga. Hayi laba ababelokhu besithi ngoba salwela impi sifuna ukuthi senze sikuthandayo, ngoba umgabe sowafa sifuna ukuthi senze sikuthandayo, siqashe ngemva kwamgabe laba abaqashe ngemva komuna. Hayi sifuna umuntu ophumele egcekeni, umuntu ovuma izono zakhe uyangena kubandla elikhulu
Baba Mathe,
angiboni ukumanyana Dube lapha ngendlela engibona khona kule chat yami engingayikhopha from kuma-UPMDC ethi dissident, dissident, dissident. So ngiyananzelela futhi lapha kubusa i-tribalism, angeke beze behle ukuthi ukhuphe bengakwazi ukuthi bemanyane besebenzisane, kunzima kakhulu la, angiboni impela.
Hayi, hawu mina ngakwayinkala never.
Mabhebhe ngamaphishana sibili, gciba khona vuma.
Akula muntu ozimisele ukuthi amlalele ene uzama hebest endaweni sonke siyaziyo ukuthi nzima i-political field yeZimbabwe, asinto elula. And then into engizofuna mina ukutshela njengabantu be-MDC Alliance ukuthi banda lapho elizoyeka khona ukuthi lithi linizivi zezanu PF liyazidobha liyazivuma ukuthi zingangena kini. Okwakuqala salixolela sazitshela ukuthi nebili bazolitshela ukuthi njengoba lisithi ama-elections ayantshontshwa, antshontshwa kanjani. Selibonile kuvotiwe manje ama-elections yadlula laluza. So selibonile ukuthi akukho-ke indlela abangalisiza ngayo ukuthi kuntshontshwa ama-elections, ukuthi belitshele ukuthi abentshontshwa kanje, asilungiseni manje-ke liwine lina, aliwinanga sili, lilabo laba izibi lezo ezaziqose kuzanu. So mina into engayitshela ukuthi lina ehlukanani lokuthi umuntu okholisa umbuso wezanu PF le mali yabo athi uma eseqothiwe limthathe lina limfake kini, ngoba abantu bazagcina bengalazi ukuthi kathi lina lingolwaluphi uhlangothi kahle kahle. Yinto engakutshela yona right now.
Uyaphazama ngoba umuntu wonke weZimbabwe wakwaba izanu.
I'm going to go to the hospital.